inkulungwane lenkulungwane zezakhamizi zakoBulawayo ezilezikwelete zemithelo yamanzi lezinye indleko sezivalelwe ukuthola lawo manzi ngumunicipala njengendlela yokuzibamba ngamandla ukuthi zibhadale isikwelete sikaCouncil esesifika izigidi phose ezingamakhulu amabili zamadola i-$183 million. Phakathi kwaleyo mali uhulumende yena ukweleta ikhansili inkulungwane ezingamachumi ayisificaminwe mibili amadola. Unkosikazi Sikhangele Joe, umabhalane wekhansili edolobho lakoBulawayo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi.
Ekhathesi phakathi komuzi ikhansili ihamba ithonisa izikwelete and imethodi esisebenzisayo khathesi ukuvala amanzi kulabo abalezikwelete zamanzi. Kungakho siyakhuthaza abantu ukuthi bangazi bangene kuvalelweni amanzi kabazame ukuzobhadala izikwelete zabo. Njalo okunye sikukhuthazayo ukuthi sicela ukuthi bakithi lingaze labhadala kubantu labo abazovala ngoba leyo mali yabe ingasoze ifike ekhansili. Imali ekhansili ibhadalwa emahofisini ivele receipt. Lingaphi abantu sizwa kuthiwa kulezinye indawo lapho abanye abantu abakhipha imali zabo besipha labo abazovala ukwenzela ukuthi bachiye bengavalanga.
Umanjinela wekhansili edolobho lakoBulawayo uSimela Dube uchasisa isimo samanzi emadamu akoBulawayo.
Isimo samanzi kasikatshintshi kangako, siyabona izulu belisina in the last few days but asikatholi ama-inflows ayangapha. Still less than a million of inflows in the last 3-4 days, which is just about 5 days. Ongaba yi 5 days isupply yamanzi. Uaphancema utholile mbijana ube ku 2.5%, useku 4%. Unyankuni layo ube ku 51%, useku 52%. Mzingwane layo uthole kancane ube ku 3.8%, la iseku 4%. So we're hoping ukuthi izulu lizaqhubeka lisina.
Isakhamuzi selokitshi leMakhokhoba uMnumzana Nisbet Sibanda uthi uvalelwe amanzi ngoba elesikwelete samakhulu amane amadola.
Amanzi ayavalwa ngeke ukubhadala, kathesi ngikhuluma sowavaliwe. Izindlu eziningi azilamanzi. Mina ngangilesikwelete se-480 babuya bazovala. Ngasingela manzi endlini sesibuya sithatha esibhoranini la. Kuba nzima nxakukuthi isibhorane siyabe sifile. But njengakathesi akuraiti asifanga babuye bazosilungisa. Kungcono nje siyabuya sithatha khona then size sizuza imali yokuthi siyobhadala babuye bazosifulile.
Esinye isakhamuzi seMakhokhoba unkosikazi Mebhonyoni uthi isikwelede samanzi alaso genelisi ukusibhadala, ngakho ke usephila ngokukha amanzi esibholaneni esingumango.
Impilo lesiphila ngayo lalo nyaka lezulwa linanga, khathesi sihlezi lapha amanzi ngamanzi abe ngamanzi ukuthi siyaphiwa nje siyashayana kwesikhathi siyaphiwa 2 days abe ngekho 2 days ikhona. Nidube sengibhekana nalo kakhulu lapha ukuthi ngivalelwe amanzi. Abanzi ngithatha esibhoraneni kungumango ukuthi futhi ukuthi ngiyefika khona. Imali yakhona ukuthi nale ngikhunywa ukuthi ngiyibhadale ingani iyangikhama. Ngizayikwanisa, ngizawuphuma ukwenza njalo uNkulunkulu ngiyozaqhuba ukuthi uzakwazi ukwenza kwakhe uJehova.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ikhuthaze labo abalezivumelwano zokubhadala isikwelede kancane kancane ukuba baze bazokhuphula isilinganiso semali abayihlawulayo. Udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo seluleminyaka kuludaba egudwini osokubangele ukuba uhulumende athathe inyathela. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe eseState House koBulawayo, uMongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukwakhiwa kwedamu leGwayi Shangani sekumqoka kibo ukuze udubo lokusilela kwamanzi okubhekane labantu emaNdebeleni luphele. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.